Amanamba aqansa kubangelwa ukuthi singakhangela level 2 yiko lapho uqanse khona kulento eziningi eziva khona ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphela kodwa amanamba seqansile kwenze ukuthi kujustify ukuthi kunjani kungezelele so eZimbabwe okuhluphayo ukuthi lakatesi ukuthi kuqiniseke kanganani ukuthi amanamba aqansa kumvene hayi kunzima especially kithi abantu ngoba kasela themba kuhulumende wethu there's a lot of secrets there's a lot of mistrust from our citizens. There is secrets from Hulumen. So ama numbers akhe lati awethu kugcina kusiba nzima ukuthi sithembane. Then ungakhangela into empilo ukuthi simile. Kulezi mali ezininge ziqanjwe ukuthi zakhitshwa zadonethwa ngamazwe angaphandle kodwa okuluhlupho ukuthi imali zonezo iaccountability yangkhona asikwazi idistribution yangkhona ukuthi each and every province iphiwe imalini kuyisecret kaukulomnende kodwa imali iphiwe abantu so ngibona ngazathi into zonke zonezi zikhulumisana kakhulu lombusazwe wethu ama-numbers aqanisiswa ukuthi abantu bayalamba i-testing yethu iya hlupha kakhulu ngoba amanye amazwe atesta abantu abaningi thina kodwa kithi lokuthi i-criteria esetshenziswayo yiphi no one can tell uyezwa ukuthi abantu bayatesta mna nginjenje so akula muntu enyake nihlangane laye ezithi hayi mna nitestiwe so ngibona ngazathi okwezinto kwethu konke kakukho okwenziwayo ukuthi kudile lo hlupho esilalo
uMongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ilanga langesonto lingakafiki ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu luyaqhubeka yini kumbe uyaluguqula kancane kuyini ongamxwayisa ngakho
okuluhlupho ukuthi singaze sithi kangezelele kumveni kayekela nje akula akutintshi lutho ngoba kula anything in place so engazethi singaze sithi kaguqule ngoba uma ama-numbers eqansa you'll expect ukuthi ngabe kuyangezelelwa amalanga nje but umbuzo ukuthi engaze ngezelele kuyini okuzatshintsha ngoba i-testing yethu is doubtful everything yethu nje yonke kule nkungu eningi around i-issue ye-COVID.